Lokhu kwenziwa minyaka yonke ngesikhathi sekhefu lekhisimusi ukuze abantu abadubekileyo labo benelise ukujabula ngesikhathi sekhefu leli. Lonyaka banikezwe izipho ezibiza inkulungwane phose ezingamachumi amane zamadola, i-37,600, zisabelwa abantu abazinkulungwane ezinye lengxenye, 4,500. Umeya wakoBulawayo, uKhansila Solomon Mguni, uthe lolu sizo bakhangelele ukuthi lwengezeleleke. Ubonge umphakathi owenelise ukwelula izandla ephathisa.
Besti distributor impahla edonethiweyo ngabantu bakoBulawayo, amakhampani akoBulawayo, abahlali bakoBulawayo ukuncedisa the underprivileged esigabeni sonke sakoBulawayo. Nathi sathola sasethagethi ye-$50,000, ndingathi le mali lempahla esakutholayo kwakuwethi $33,000, kodwa sigcine sifika ku-$37,000. Ingathi impahla ama-bridges la konke impahla le mali esithe sakuthola yikho esidistributhe namhlanje. So singathi kube lokusilela kancane, kodwa ngibona ngani siyenze kangcono kulinganiswa neminyaka edluleyo. Sikhangelele ukuthi njengoba singakavali, asivalanga, ama-donations kaqhubeke kuya.
Obemele inhlanganiso yentembeni Old People's Home, unkosikazi Jessica Matarima, enye yenhlanganiso ezithole usizo, uthi bajabule kakhulu ngezipho lezi.
Siyajabula namhlanje kakhulu ukuthola i-donation le evela kubaba wethu uMeya. I-donation le izasisiza kakhulu ekugcineni bokhulu labogogo. Siyabonga.
Unkosikazi Stanile Chabalala, obemele inhlanganiso yokuphumuleni Old People's Home, uthi labo bajabule ngalolu sizo ethi luzaphathisa ekugcineni ogogo labokhulu ababagcinileyo.
Sigcina abantu abadala abalama 65 years and above, usually bayagula, abanye ama-severe stroke, abanye ama-diabetes nama-senile dementia. And then usizo lolo sele siluthole njengakhonapha luyasincedisa kakhulu isikhathi, especially khathi esisile problem yale ukuthi izitolo izinto ziyadura, abadala babefuna ukudla almost all the times. And then lokho lisesikutholayo kuyasinceda. And then kwesi sikhathi asithole nje from ema-churches olunye uncedo nje babuye besinika. Mina ngiyabe ngunesi-8 kwakhona sigcina abantu.
Ikhisimusi yalo nyaka ibe buhlungu kakhulu ebantwini bonke elizweni jikelele ngenxa yokusilela kokunye ukudla lempahla ezitolo, ukusilela kwemali emabhanga, ukusilela kwamafutha ezimota kanye lokuqonga kwentengo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.